lakhesi sokuqalisa ke ethiwa yi-validation process. I-validation process leyo ihlanganisa esingathi ama-stakeholders, izakhamizi, esingathi cross-section yama-stakeholders, abantu abaqakathekileyo kumphakathi ababeza khuluma bona imbono yabo mayelana nabantu abaqanjiweyo. Kuyokuba le-security ethiwa yi-vetting, ubona ukuthi labo bantu abaqanjiweyo ngabantu abangasoze yini bebhazile besiya ku-ZANU-PF, ngabantu abathembakalayo yini kumbeni vele ngamaqili. So khonokho yenye into eza kwenziwa. Kuphinde kube ukuqanjwa kwamabizo esingathi announcement.
Ye, khonapho uyakhuluma ukuthi kuza kuba le-validation yenaleyo, abantu laba ababekwenza ngobani njalo bakhethwe njani?
Abantu laba abasibo bantu be-Citizens Coalition for Change. Bananzelela ama-resident association akhona, abantu abenza ama-survey akhona, isikhuthamfundo, abantu abenza okwe-traditional healing bakhona, abantu becaweni labo bakhona. Ngasho ukuthi bakhona abantu abaningi phakathi kwe-committe nale eyenza i-validation. Okunye vele lamile kathesi ngingacamba amanga ukuthi ngiyazi
ngikhulumayo
futhi abantu abayenza okwe-security, iningi labo asibo ma-members e-Citizens Coalition for Change. Ku-nomination process kwenzakala ukuthi omunye umuntu abe azenze nje umuntu ongaphelelanga afake ibizo lomuntu onjengotinotimba owazakala ukuthi umuntu we-ZANU-PF. Into enjalo kumele ibanje ku-validation, uyabona. So abantu laba isibo bantu be-Citizens Coalition for Change, ngathi abantu abazimeleyo.
Siyakuzwa kakhulu. Akusuze kube le nkinga khonapho ukuthi bona babazela ngaphi abantu laba, baba bekhangela ama-CV kumbe bakwenza njani?
Kuvele abantu abaningi esibabone bebamba lowo msebenzi lathi siyamala ukuthi abantu laba bavela ngaphi, ngoba ngathi esigabeni sami kutholakale kulomunye umama, mina angikwazi ukuthi umama lo ungene njani uhlelo lo. So ukuthi ngibe kwazi ukuthi abantu laba bakhethe njani, hhayi ngabe ngiqamba amanga. Kodwa esikukhayinela yikuthi i-process le izahamba kuhle. Bona kwezinye indawo kusuke kwaba lokuthi abantu sebethatha ukuthi sokulokhetho, ubona abantu befuthelana phakathi angazaniso kuthiwa sokulokhetho angani kubala amavoti. Hhayi, ayisikho. I-nomination eyodwa iyenelisa ukuthi ibizo lingene phakathi kwani kwengwane. So lokho okunye sesibuza ngabantu njalo bezama ukuthi bephazamise iy'nhlelo zethu. Abanye lakho yikuthi babe lezikhundla ababevele belazo, singathi i-resident association. Awungazaki ukuthi i-resident association awuyifuni ngoba i-resident association imela izakhamizi, njalo umuntu oyaba yinkokheli uyabemeleni iyabemela ama-resident. So akhona amaqembu aqakathekileyo esiwazi thina ukuthi ngeke sathi asiwafuni, kodwa ukuthi kwenziwe ngubani. Hayi, mina okwakhesi angazake ngitho, ngoba into yangikhona vele phezu kwamandla ami, njalo abantu bangikhona ngibazi. Lami ngilokwesaba, lami ngiyi-candidate ukuthi abantu laba pho bazangikhetha yini. Kuba lami bengithanda ukuthi atleast kube ngabantu engibaziyo ukuthi lami bengiyakhalaza ngithi ngicela lingikhethe, but hayi